ngiyaphenduka into eyasimangalisa sonke ukuthi khona siyaphenduka iziva nje ekuseni sokuthi akhona selixoshwa ngumuntu ezithena nge-interim SG yinto emangalisayo kakhulu ukuthi kathi yena interim SG ubengaphi elaleni izinto nxa kade sithi ziyayonakala because kumele ukuthi sona erezi i-alarm nge-interim SG.
Ngezinye indlela lilokhe ligcizelela ukuthi ngempela alimazi umnumzana Chabanga kubandlaleni
ebandleni belingakhangela lizalela ukuthi khona bekula bantu abathekho nama-class leaders and then ama-class leaders kube lama-respect members and then kube lama-street champions mele kuba bamsebenze labo ukuthi hamba ekhethweni ngomnyaka ka-23 August 2023 njengebandla besikwazi ukuthi ayibandlalethu aliyalihlale phansi ukuthi khona sibone ukuthi khona bengalungisa njani ekukhokheleni besikhangelela ukuthi ningekaze sihambele ekhethweni leli abantu bezahlala phansi belungise-ke lokho kwabo ukuthi kulungise kubeke nasezimeni kuyabutshalwane lokhu bedekala ngakho unxa yena ethi khona le ukulilunga lethu ehlale phansi elungise lathi kuthi asinjenisi ihambe soso singahamba shithi futhi ngiyabona ukuthi ibandla lethu lisimelela linjalo.